ngibona kuyinto enhle ukuthi izulu iyakhonona kangaka ngezimali eziphiwa abantu kulezihamba ngokusetshenziswa kwemali kahulumeni. Yinto engavamanga, mhlawumbe kutshengisa ukuthi abantu bakithi sebe-interest sebekhangelela kakhulu ukuthi izimali ziphathiswe. Kodwa-ke akusho ukuthi imali leyo akumelanga singachazeli abantu ukuthi wakuhamba njani.
Ye, khonapho-ke
kumele sihlukanise izimali ezaphiwa amaminista akwe-executive nezimali ezaphiwa ama-members of parliament, ngoba akuzange kwaba yi-transaction efananayo. Izindlela zakhona zokuphiwa lalapho kusuka khona imali, umthombo wakhona kawufanani.
Ncube, nantu udaba lwalo mhlawumbe.
Ngokubona kwethu akusiyo nto embi ukuthi abantu nxa besemsebenzini njengabo ama-MPs banikwe ifacility yokuthi khona babe lezikwelede kukhangelwe ukuthi imali abazayibisela. Uhlupho lukhona yikuthi ke kusuka imali eziphiwa abantu njengamaloni eZimbabwe zingabhadalwa. Ngicabanga ukuthi uZulu ukhala ngakhonoko. Bese sikhathazeka ukuthi ominista isikhathi esiningi ngabezana infact bonke ukuthi bona baze bayiphiwa i-500,000 laba beku-40,000 yindaba bengazange ominista baba ku-50,000. Sibona ngathi nxa kade kungabe kuyi-50,000 kusenzela ukuthi labo benelise ukuphila, ngoba nxa sikhangela imali abayiholayo uThemba Mlisa ube wakusheya ku-social media lapha, I think omunye ngusikhala. So ke sibona ngathi okubi kakhulu ayisikho kubaboleka imali, okubi kakhulu ukuthi imali ibisisiba nkulu kakhulu ikakhulu yama-ministers. But for MPs generally sicabanga ukuthi njengabantu abazayibhadala akukubi kangako.
Ye, siyabona khonapho babaphula ukuthi vele ukubhadala imali kahulumende leyo kani kuyahlupha. Siyakwazi ukuthi lanikwa amaloni okuthi lithenge izimoto zento ezinjalo, kodwa likhumbule kulalokhwena kwakuthiwa yi-farm mechanization program, imali yagcina ibhadalwa nguZulu. Nxa kunje akuhluphi khonokho.
Into ekhona ukuthi umbuzo walo uvalid, kuzamele kukhangele sizabona ukuthi iyozala nkomoya. Kodwa into ekhona yeqakathekileyo ukuthi emalini i-background emalini kakhulu le yama-MP yahamba through a parliamentary process. Ngibona ingazani kwakuyindlela kamkhilini lobe of just paying ukwenzela ukuthi ama-MP awanike i-facility benze something. In fact mina I don't agree with how he decided ukuthi asinike amaloni, because yena kwakumele akwenze ukuthi anike abantu ama-debt pay, and that was going to actually amount to more, ngoba ama-MP ilawa has been earning $65 for the longest time for this 5 years, the equivalent of $12. That means this is where I feel in the past 3 or so months, the equivalent of $200. U-employee yami endlini engimkhathileyo ayikhiphei m-180 omunye akhiphe almost $200. That's below the minimum poverty bottom line. That's what we've been earning for 5 years, uhulumende esehluleka ukusibhadala. Ukubuya kwemali leyi kuthi sakhala kakhulu ngomholo wama-civil servants in general. Saphusha umthuli sayiphushe i-budget to an acceptable amount ngo-September. That also then included also ezethu izimali, but yena wasephenga ukubuya ngokuthi sizanika ama-facility was wrong. But umuntu angathenga imali yakho ethi zizakunika i-$100 kodwa ngiyibhadala 3 Barclays esikhathini esiningi uyayithatha kuphela, but ngibona ingazani zeshukezile better approach to that kind of thing.
Yes, buye kubabuncube. Babuncube, khonapho-ke ekubhadaleni izikwelede lezi lapho ongazani abantu bathi yeyi bantu sokubuyela kudala konkana kwenziwa ngurhulumente kamgabe.
Ye, uhlupho lukhonapho babuduka ukuthi into yonke ekweledwayo yikho phela okutshengisa ukuthi vele uhulumende wethu ligabha elivuzayo. Ayikho i-accountability, kayikho ukuthi alandelele kakulandelelwa lulo. Umuntu weZimbabwe wonke sekwazi ukuthi lami nje nxa kungathiwa kule 100 million ekweledwayo ngohulumende ezabhadalwa, angeke ngibe ngisakwesaba ukuthi manje ngizayibhadala ngani. Kumele uyithathe, ngoba wena ungayihela ukuyithatha nguwe osala uwaza. Nxa sikhumbula ngesikhathi se-GNU abakithi ngapha esindebeleni kabayithathanga imali okuthiwa ngamaloni, abempumalanga babekwazi ukuthi kakubhadalwa, ngoba lokho kusuka ngo-1980 besenza into efanayo. Bavutha imali baqeda, uhulumende wasala eguqe phansi ngamadola. So yiluhlupho olukhona lona lolu ukuthi obabophulu abake bathi loba sebekweledeleyo mali bakufune ukuthi imali le izabiselwa njani. ungabi lomuntu othi njoba sengiphiwe angibise nga usizwa ukhala ngokuthi bebekweletwa ukuthi uthi baqhiwe ngenyindle ngoba umuntu nxa ekukweleda bese sithi sekunika futhi isikweledi esithi ukubhadala ngemali yakho into embi kakhulu bevele ubekungimangalisa mina ukuthi uhulumende ubanika njani abe opposition even kuyisikweledi ngoba siyamazi ukuthi ujwayele ukuthi enze inkathi inketha bechabe kube ngabezani kuphela so kwenziwa lokhu nje ngoba kulokuganga okuphakathi
khona vele isikweledi lezi zibhadalwa njani phulu like lavumelana ukuthi labhadala isenti ngenyanga kumbe libhadalani njengoba likhona imali encane
kule contract ethole ukuthi isikweledi lezi phela asiyo mali yokuyajayiva kesi asiyo ngabe kuthiwa i-bad pay ungayisebenzisa noma kanjani kanjengoba bethi isikwele ilo msebenzi okumele iwenze kule zinto okumele uzithenge either i-land basically for housing so kumele ngithenge i-stand i-stand esaa siyabanjwa sibe yi-collateral asitho sami ize ngisibhadalele njalo uparlament anytime ngangiyona ibuyize ethi ngiprovesa iyabe ngisebenzisa ukuthi zikhona so ngingabonakala ngingathenganga leyo asset ngiyazimpitshe i-agreement.